Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 4 kunhlolanja 2022 igama ngontungameli Nkomo ezihamba phambili amazwe omhlaba ananza ilanga le World Cancer Day namuhla inhlanganiso ye Cancer Association of Zimbabwe isithi iyasilela imitshina yokwelapha lomkhuhlane ezibhedlela kuleli ayanda amathuba okuthi ibulawayo lesigaba semandebeleni sombili zilakho ukuqunyelwa izigaba zabameli ephalamende ama-constituencies ngoba belokhe bebalutshwana ababhalisela ukuvota emaphandleni lakho babikwa bengayibhalisa ngoba besilela ngolwazi zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abahlanu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula ikhulu 158 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bango 3511 kuthi abahlatshwe esibili balinani elifanayo. Abahlatshwe esithathu bona bangu 1534. Abaphethwe ilomkhuhlane sikhuluma nje bangu 4458 kuthi asebebhubhile bonke sebengu 5357. Amazwe omhlaba ananza usuku lweWorld Cancer Day namuhla inhlanganiso yeCancer Association of Zimbabwe isithi abaphethwe ilomkhuhlane kuleli babhekane lendubo ezinengi ezigoqela ukungasebenzi kwemitshina yokwelapha ezibhedlela ukudula kwamaphilisi lezinye inhlelo zokwelatshwa kanye lokuhamba imango emide besiya ezibhedlela. Kumbiko oqondane losuku lolu linhlanganiso ithe ubhubhane lwe-COVID-19 solwenze impilo yabaphethwe ngomkhuhlane wemvukuzane yaba nzima ngamandla eZimbabwe ngoba abaningi kabasela ndlela zokuziphilisa. Ikhuthaze njalo uhulumende ukuthi asungule ugatsha olubizwa ngokuthi National Cancer Council oluzakhokhela imizamo yokulwisana lalumkhuhlane. Usuku lolu lunanzwa phansi kwendikimba ethi Closing the Cancer Care Gap. Okuyinkuthazo kubohulumende bamazwe omhlaba ukuthi batholise abaswelayo lezinothi inhlelo zokwelatshwa lomkhuhlane ngokulinganayo. Umkhuhlane wemvukuzane ulemikhakha etshiyeneyo njalo imvukuzane yesibeletho ehlasela omama iyo ebahileyo eZimbabwe. Sixoxe lomongi umnumzana Ngeletho Mangendebele.
Impawu zakhona kubo mama ngathola ukuthi babesizwa ubuhlungu ngaphakathi, abanye njalo bezwa ngani bayalunyelwa, abanye bezwa njalo bebona ngani baba lokubleeda nje okungazwisisekiyo okudlelana lesikhathi sabo. Uthola umuntu sephonga ohlale ngophuma igazi nje mchokotsho, ubona lo muntu lo mzimba wakhe usumhlophe lokona ukuthi okuswela igazi. Kubalulekile ukuthi bahle bagijime baye kwenza khona engathi ayi pap smear ukuthi bayebonakala ukuthi akulanto okungabe kukhona yini esibelethweni. Ipap smear yona ngokwayo iveli yenziwa every year wonke umnyaka lomunye umnyaka. Ipap smear umama bamele bayenze ipap smear. Lokho kubalulekile ukuthi ihle dojo khonapho nkomo isaqalisa linto kubo mama kuqakathekile khonoko ngaphandle kwakhonoko nje ayisiyo yoti imvukuzane ngaba khona kubo mama ingaba khona imvukuzane yomzimba nje in general la kubalekile ukuthi bayekhangelwa njalo ivele kule ndlela yakhona enkomo ekukhangelwa kwevele mawa mama engathi kumbene ngabona kulento esimili leveleni ngane kayizwisisi kuhle kubalulekile ukuthi agijima ekhangelwa kule ndlela yakho yokukhangela ivele singathiwa i-breast examination enziwa ngabodokotela labonesi nje ungazuye ngaphila lesemakliniki khonaphana ekhaya khonaphana kumangubo bayayenza i-breast examination onesi asiyo examination enzima so ngithi mina kubo mama kubalulekile ukuthi sibithi bagijime esikhathini esiningi nxa engani kumbe ivele lakhe akaliboni kuhle kumbe even ivele lakhe liright konke kulungile ukuthi nje every year ahambe nje azinike isikhathi sokuthi namhla mfuneke ngiyekhangelwa abe le calendar yakhe abhale ukuthi mhla ka 1 January every year ngiyahamba ngiyekhangelwa kubalulekile khona konkomo bengenza ngaleyo ndlela uzothola ukuthi nxa kungabe kukhona okunye okungani kuyaqalisa kuhle kuvanjwe masinya khonapho umuntu ahlangene ku-treatment masinya khonapho nxa ekwanise i-treatment uzabona ukuthi isikhathi nesinenge siyawenqabela lomkhuhlane siyawunqoba sibili kakhulu
abesilisa ke ndebele yiphi imikhakha yemvukuzane abamele beyiqaphele
obaba kumele bahlale bekwazi ukuthi kule nto ethiwa i-prostate cancer i-prostate cancer itholakala ngaphansi kukababa yena ngokwakhe ubaba ngaphansi inyana khona ngale esikhathini esinenge onesi lamadokotela bayakwanisa ukuthi bayibambe isaqalisa ukuthi bayinelise ukuthi bayibambe isaqalisa onesi kuzaya ngomuntu kuzaya ngathi thina obaba ukuthi sikhuthele okungakanani ukuthi sibe sesiyahlolwa every year or ngokuya kwesikhathi it doesn't necessarily need to be every year ngokuya kwesikhathi nje kumbe phela 6 months ukugijima uyehlolwa i-cancer lay ibamba abantu besilisa kakhulu okushona kweminyaka engathi nayi 40 years kusiya phezulu ilolaka olunye lomangalisa yona le-cancer iyamemetheka masinya ngomzimba so uzathola ukuthi esikhathini esiningi ukuthi siyenelise ukuyibamba saqalise i-cancer le kuyakumele ukuthi sibe sihlolwa njengalokho esitshileyo ngaphambili into mama lawo bayabehlolwa yabo i-cancer ejayelekileyo kubo mama ngapha lo baba bebehlolwa i-prostate cancer kodwa ayisiyo yodwa i-prostate cancer ebakhona emadodeni lakubo mama akusiyo yodwa leyana i-cancer i-cancer nje iyakhona ukuthi iqale kwenye indawo kwenye indawo yomzimba nje uthola ukuthi nxa isiqalise kwenye indawo yomzimba nje kule ndlela yakhona futhi umzimba ophendula oresponda ngakhona ukuthi uze ubone ukuthi umzimba lowo awusahlakaniphanga umzimba lowo wethukile uthithibele uzabona ngokwehla la kwe-weight ikhonasithi ngigxile kakhulu kwindaba ye-weight ukuthi ungabona i-weight yakho isisehla mchokotho ungasazwisise ezingathiwa khona ngesikhiwa inexplicable weight loss ukuthi your weight is going down kodwa awukwanisi ukuba kwazi ukuthi kuyinokwenzakalayo kuqakathekile ukuthi sigijimeni siyekhangelwa
umnumzana ngelethu Mange Ndebele ungomongi osebenza eMelika aya ekhula amathuba okuthi ibulawayo iMatabeleland North kanye leSouth zilakho ukulahlekelwa izigaba zabameli ePhalamende amaconstituencies ngoba belokhe bebalutshwana ababhalisela ukuvota phansi kwesisekelo sombuso iconstituency ngayinye kumele ibe labantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 nxa bephansi kwalapho iyabulawa ihlanganiswe lenye iconstituency engumakhelwane abalandela uhlelo lokubhalisela ukuvota olwe-mobile voter registration oluqhutshwa yiZimbabwe Electoral Commission oluqale mhla ka-1 kulinyanga bathi ukucandwa kutsha kwama-constituencies phansi kohlelo lwe-delimitation kuzatshiya iMatabeleland yonke leBulawayo zilama-constituencies amalutshwana ngoba abantu kabaphakameli phezulu ukuyabhalisa izolo ngosuku lwesithathu lokubhalisa endaweni ezinenge bekulokhe kungelabantu UChris Gande weStudio 7 uxoxelo wake wamela isigaba seNkayi South yePhalamende uMnumzana Abednego Bebe waqala ngokumbuza ukuthi kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu bezigaba zeMandebeleni bengabhaliseli ukuvota ngobuningi.
Well, imbangela okwakathesi mbona ngani singaqala ukudinga imbangela siyabe singabantu esesibalekela uhlupho okufanele selulungise njengabantu. Engingakutsho mina engingakucela ngokugqugquzele ebantwini ukuthi umuntu oyekela ukuthi aphatheke kulokho okungakhulula impilo yakhe kuyenze ibe ngcono uyabe fanana njengomuntu ozinathisa ipoison. Ngoba phela uhlupho lwethu lusekuthini ezombusazwe kazibanjwa ngakuhle. Akudingi ukuthi size sithi khona kube yi-political party kumbe kube yi-political leader etshela abantu ukuthi kabahambe bayebhalisa bese besiba lelungelo lokuzikhethela abakufunayo. So kuqakathekile ukuthi obaba labomama ezindlini ba-encourage abantwababo. Abantwababo kwenza ukuthi babe ngani badedela emuva ukuthi khona bakhule baze bafika esimeni sokuthi ngabasebenza kodwa imisebenzi kayikho. Bangazikhulula ngokuthi bayebhalisa ukuvota. Bakhule behawu ukela izinto zokuthi ngabe labo baba lempilo ezingcono bakhe imizi yabo bathathe abafazi konke khona okungenziwa ukuthi kona bahambe bayibhalisa ukuvota. Njalo ke nxa sebebhalisa ukuvota ke akutsho ukuthi kona sokufanele ukuthi kube nomnye umuntu okufanele ukuthi abatshele ukuthi benzeni kodwa sokufanele ukuthi bahambe baye exercise ilungelo labo elokukhetha lo obamfunayo.
Sesike saxoxa labanye abathi bona abafuni kubhalisa ngoba vele bayazi ukuthi ketho aluguquli lutho. Wena ungathini kulabo abajonjalo?
Nxa ungabhalisanga unjengomuntu ovotele yilona leli ibandla elibusayo. So ngezindlela kufanele uzinuke amakhwapha ukuthi uyafuna yini ukuvotela ibandla elibusayo ngokuhlala ngkhaya ungabhalisi ukuvota. Nxa ufuna ukuthi ulungise inhlupho eziselizweni uze ukhiphe le party yona leyo ukuthi wena akuncedi ukuyabhalisa ngokwaphume. Ukuthi baphume ngizanika umzekelo eliso nxa singabhalisa namhlanje sibe yi 6 million abantu abang 4 million bahambe bayivota besithi kabaphume kube sokusala i 2 million yabe bavotela lanxa kuthiwa baya riga kafuni kuphuma bazaphuma kuphela ukuvota kuqhakathekile.
UMnumzana Abednego Bebe wake waba ngumeli weNkayi South edalele parliamente. Kusenjalo inhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni iRural Communities Empowerment Trust ithi izakhamizi eziningi aziyibhalisa ngoba azilalo ulwazi ngalolu hlelo. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umqondisi walinhlanganiso uMnumzana Fumani Ndlovu.
Sifumana ukuthi iningi labantu ulwazi kabalalo kukanti njalo ulwazi olugoqela ukuthi kuyini okufunakalayo ukuze umuntu ayeregister, ulwazi olugoqela ukuthi izindawo lapho kuzaregisterwa khona kungaphi, bonke lokho abantu kabala lwazi lakho. Okunye njalo okuhluphayo ukuthi abantu bangenhla eMandebeleni ngapha iningi labo ikakhulu mayuthi awala zithupha. Kungakho ke lolu hlelo aluhambi ndawonye lokuphiwa kwezithupha. So kuzafiphaza ukuphumelela kwalo kabanzi ngoba nabaningi bazehluleka ukuthi ba-register babhalise ukuvota ngenxa yokusweleka kwezithupha. Siyananzelela njalo futhi ukuthi umfutho wokuya register ebantwini kungani kawukho uyasilela kakhulu kakhulukazi ngaphandle kwengxaki lezi engizikhulumileyo abantu kabala ngwabu ngwabu intshukuntshu yokuregister kayikho abasela themba iningi labantu kuma-political and electoral processes sebebona nje engani ikudlalisa isikhathi. So esingakutsho ukuthi kuyadingakala ukuthi izinhlanganiso mhlawumbe ezizimele zodwa zi sabalalise lumbiko ebantwini emakhaya.
Lina njengenhlanganiso liyaphathisa yini kulolu daba?
Esikwenzayo thina njengenhlanganiso ukuthi lapho esilama structures khona sibatshele ukuthi kabagqugquzela abantu behambe beyiregister, sibanike futhi lezi ndawo lamalanga lapho kuzabe kubhaliswa khona ukuthi kungaphi. Konke khonokho kubangelwa yikusilela kwama-resources ukuthi ngabe izinhlanganiso ziyangena zisabalalise leyo mbiko. Asiboni njalo lama-political parties siba lentshukuntshu yokuthi bangene bagqugquzela abantu ukuthi bayevota labo njengani bazithele ngaqandayo.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngowenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Izim Life ithi inkantolo ye-High Court inqume isolo ukuthi umthato kamnumzana Constantino Chiwenga loMary Mbayiwa wachithwa ngo-2019 lapho uChiwenga athumela khona isithunywa kuMbayiwa le-$100 okuyimali ephiwa owesifazana ngosiko lwesishona nxa ususehlukana laye. I-Chronicle ithi impumela yemihloliso yabo grade 7 elotshwe enyakenye isingaphuma yiloba nini. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Livuka njani balaleli be-Studio 7? Livuswa nguhlanhla Mahlangu oseButswana eFrancis Town, ekhaya eLupane lapho enzalwa khona eMalunku. Ngivusa umama uNanhlanhla, ngivuse unkosikazi wami uMampofana, ngivuse uRJ umakhelwana wami uNkomo, ngivuse umalumami uNgwenya uPaulu onyanga, ngivuse umdala usathulana uNdevula, ngivuse umzawami uJabu Ngwenya. Ekhaya silohlupho olukhulu ekhaya khona ngale eMalunku. Kulamagetsi, intambo zamagetsi ezawayo ezawela komnye umuzi womfowethu khona ngale ukuthiwa nguvelaphi Juma. Amagetsi lawa awe last year, intambo zawela eceni komuzi. So intambo lezi zilokhu zingakalungiswa, ngikhuluma nje ziphansi. So intambo zamagetsi kwawa amapholu, so intambo zigcwele phansi. Ngikhuluma nje bengicela ukuthi i-government ingabe iyangenela ngoba sisafelwa ngabantwana lapha, sifelwe izifuyo, sifelwe into yonke. Ngiyacela nje ukuthi i-government ingabe iyodiyo yami iyayizwa, behambe besilungisela amagethi lana agcwele phansi laphana ecele ngomgwaqo ebridgini leMalunku laphana, kulapho kwenzakala khona into enjalo. Bengicela sibili, ngiyabonga.
Sanibonani emsakazweni nonke. Yebo, okhulumayo umfana kaMphoko, nguya eMathebeleni North. Nami bengiletha ukuphawula kancane nje ikakhulu endabeni zokhetho nje lezi, ngoba kukhankaselwa nje ukuthi kuvotwe. Ngibona ngathi siba le problem eyodwa every time and again. Kuyavotwa kuchithwa izimali eziningi, emva kwalokho uze sokuthiwa no ama-election arigiwe. Mina ngibhekise umbuzo wami kuma-opposition ukuthi kanti ama-opposition la are they worth it ukuthi ba-challenge izanu na, or benza nje sengathi baya-challenge but vele nabo bayizanu na? Ngoba angi-understand ukuthi how can you cry of into eyodwa every time kungavotwa, so kumele kuqhamukise igama lokuthi kurigiwe. Kanti why kungavikelwa khonokho kurigwa lokho? Akukhonakali yini ukuthi bakuvikele na?
Salibonani basakazi be-Studio 7, salibonani bakwethu, salibonani zihlobo. Ezra Jesus Banda, Dungamili Nkomo, Anastasia Ndlovu, nabanye njengazange mbabingelele nje.
ngithanda lonke basakazi be Studio 7. Mina ngingumlandeli weqembu lezaphu. Bemfisa nje ukuthi nga singabantu singazwana kakhulu njalo sithandane. Sibambane impelo kwenyanda yemfe mayibuya ganyula emasimini. Uma singayenza njalo mbona into zingaba right kakhulu. Sihlanganeni nje ngoba umbuso ikakhulu wezano siwuphethe thina ngezandla. Uma siwufuna ukususa siyawususa futhi ngokuphazima kweso. Uma nje singahlangana nje sonke sibe imbumba nje sonke se South Africa, Botswana, nabakwanya kwamanye amazwe njengazange ngiwakhulume mhlawumbe noma ngithe engeke ngiwasho ukuthi bakwawapha amazwe akhona. Kodwa ke uma singazwana nje siphakameni sonke nje siye vota as long ungavoteli izano, mina ngokwami kungangithokozisa kakhulu.
Sanibonani linjani basakazi be-Studio 7 nabalaleli abathembekayo be-Studio 7. Ngiyazi imbono yethu ayifinyeleli ukuthi iphume lapha ku-Studio 7 sonke, kodwa ngiyabe lokhu ngizama ngithumela njalo nje soze ngiphinde ngilibale ukulikhumbuza ukuthi nani libone ukuba ezinye izincwadi ezingavulwayo zifanele lazo zivulwe, lingathi ngxane lanxa isindala liyeke injalo libone ukuthi i-odele yangena kudala. Lokho libala izintsha, ngikwazi umbezweni ezintsha ezize zibe mduzele. Nansi isikhalo sami mvele ngifuna ukuchithela isikhathi. Yekelani umakhuphe ezimele ku-MDCT ezedwa. Sicela lina uDouglas Monzela Tokarasi lihlukane logogolo. Ugogolo wancintisa 2018 ezimele MDCT. Wena ngokungasuthi ngezikhundla ngokuthanda ukuba ngumthengisi wazihloma kulumamama lo wayezenza izinto zakhe yedwa wini constitution kukhothi yamkubana yena ngimnikazi we-MDCT. Namhla nguwele usuku MDC Alliance, izolo ngu-MDCT, izolo ngu-MDC Alliance, uzakuba ngu-MDC bani? Sakuthi ngu-MDC lo emthakathi. Ngiyacela ngithuki, kodwa ngifuna uma olubaba lo uhlukane lobuthakathi, uhlukane lokulokhu ediliza izisuso zikaZulu. Ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu basakazi be-Studio 7 ngomsebenzi omkhulu kangaka olokuqhubeka. Namhlanje bengithanda nje ukuthi ngibonge ibandla le-CCC leli ebele i-MDC eliholwa ngu-Nelson Chamisa. Siyabonga kakhulu. Ngibonga leli bandla ngombona nithiwa lilombono othi lingakwazi ukuthi likhiphe leli lizwe lakithi enkingeni ekade yabakhona engazi lokuthi yoziphele nini. Siyabonga kakhulu. Singathi lo Nkulunkulu ngafaka isandla laphana, abantu baseZimbabwe babone into engabakhipha ekuhluphekeni, bebone ngesonga solinye ukubana bavotele leli bandla leli i-CCC. Ngoba ngisho kanjalo ngoba iye yacisha yawenza umehluko lela lizwe, isaholwa nguMorgan Tsvangirai. So futhi kahle kahle abantu bake babona lo uthi wena sikubhana sodwa sithi hey, asambeni siyovotela uThokozani Khuphe, asambeni siyovotela uMonzora. Angazi nokuthi babe becabanga ukuthi bachaza ukuthini ngoba vele ayikho lento yabo Monzora. Kahle kahle uMonzora uyizana uPF, kahle kahle nje utshintsha amagama ngelinye ilanga uyovuka eseyiyo kizana uPF ngempela. Ngiyabonga kakhulu okhulumayo uDumo ngilapha eJohannesburg.
Njani Studio 7 yalibingelela abasakazi bami, bengicela ukungena kwezombangazo emaphathini akithi emarapidi zapho. Benesifiso ukuthi habe abakhokheli bakhona bayangizwa, ngicela babambane. Bonyezwa umqondisi moyo, hhayi uyakhuluma amazwi sibe kahlaniphileyo. Uyinyamuzo lesifiso sokukhulula emathebeleleni, kodwa bengicela ukuthi aqale ame kancane kuleyo kuqumilizwe, baqale babambane lo sibangibizwe badlulele emathebeleleni. Sithathe amakhanseli, sithathe le presidential. Njengoba yena ubaba umqondisi engafuni efuna ukuvotelwa kumakhansila kuma-MP, so bengicela ukuthi ngabe kuthiwa siyavotela kuma-MP la kumakhansila sivotelwe ne-MRP, njalo kuma-president sivotelwe nesibangilizwe. Bengilesicelo saneza ukuthi nxa belalele bahlale phansi bakhulumisane babambane. Yikho lapho esingakhona khona ukuthi size sesifika ethubeni lokuthi siqume izwe. Kodwa nxa kungela kubambana okunje ngeke siqume izwe, ngokuthi omunye uzadonsela le, omunye adonsele le.
Abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 0208 sikhangele ezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi umanyano we-ECOWAS ukhathazekile kakhulu ngokwanda kwezehlakalo zamabutho ahluthuna umbuso ngodlame emazweni angentshonalanga ye-Afrika. Lomsakazo uthi njalo inhlanganiso ezizimeleyo sezisole ukubulawa kweziphepheli ezingamajumi ayisithupha ngabahlamuki kwele DRC. Singene kudaba lwemelika. Ibutho laleli lizwe lithi selithole ubufakazi obukhomba ukuthi eleRussia liqoqa ukwethula ividiyo yamanga elizayisebenzisa njengesizathu sokuhlasela eleUkraine. Isikhulumeli sebutho umnumzana John Kirby utshele intathelizindaba ukuthi ividiyo yokuzibazela le izatshengisa ukudubuka kwebhomba labantu abafileyo kanye lezimuli zabafi. Uthi iRussia ijonge ukuqamba amanga ukuthi ividiyo le iveza ukuhlaselwa kwamabutho ayo ngawe-Ukraine ukuze ithole isizathu sokuhlasela lelo lizwe. Kodwa iRussia ithi lawa ngamanga aluhlaza. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Osekusanda kakhulu ukuthi lamazwe kawasakhulumi lokho kuliqiniso, kawasatsheli bantu into eyenzakala lapho eyenzakala khona, ikakhulu sebekhuluma labantu abangaphakathi kulawo mazwe esingathi yi-domestic audience ukuthi lami ngibonakale nginamandla, ngingekho soft kuPutin, lo Putin esithi amfuna ukuba soft kulaba abanye. Ngaleyo ndlela kuba kusonakala kakhulu, kodwa kangiboni ukuthi kuzagcina kuyimpi. Into zangkhona zizaphelela ekukhulumeni kulokho kusethiselwana ngayona lindlela. Akubonakala ukuthi kungadlulela esibangeni sokuthi kungagcina kuyimpi, kodwa akwazakali kungenzeka noma yini. Ubufakazi lobo bethulwayo abeRussia babuphika, ngakho ke iyinto esizabona ngayo ngaso naleso sikhathi kulokho kusiya phambili.
Lanxa ingaze ihlasele iRussia njengoba oMelika besithi bazathumela amabutho eEurope, awubone iNATO icina ingenela sebetshana ngesikhali leRussia?
Uma iRussia ingahlasela elase-Ukraine izakwetheswa izijeziso zenotho. Kanti ke la mazwe azathumela izikhali njengalokhu vele senza e-Ukraine. Ngaphandle kwalokho akukho okunye abangakwenza. Ngesimo sokuthi unxa bengayingenela impi yangkhona, ayisoze iphele nje ngendlela abantu abacabanga ngayo. Yikho wonke umuntu esaba emhlabeni. Ingagcina idlulele okunye okwesabeka okunye okumangalisayo. Ngoba impi eqhatha iRussia leNATO iyaphenduka ibe iWorld War yesithathu. Angeke kube ngokunye. And nxa isisima kanjalo kulama nuclear weapons akusasali muntu. Angeke sali iRussia, angeke sali iMelika, angeke sali iEurope. Kungaphela wonke umuntu. Ngakho ke bazayinqanda vele ingafiki khona. Nxa kungenzeka ichaphele khona iRussia ingene, babe bezancedisa kuphela ngezikhali langama sanctions, kodwa hayi ukuthi bangene ngempi, akuvumi.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amazwe omhlaba ananza ilanga leWorld Cancer Day namuhla. Inhlanganiso yeCancer Association of Zimbabwe isithi iyasilela imitshina yokwelapha lomkhuhlane ezibhedlela zeZimbabwe. Ayanda amathuba okuthi iBulawayo lesigaba zeMathebeleland zombili zilakho ukuqunyelwa isigaba zabameli ePhalamende, ama-constituencies, ngoba belokhe bebalutshwana ababhalisela ukuvota. emaphandleni lakho babikwa bengayibhalisa ngoba besilela ngolwansi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Yimi uNtungamile Nkomo.